Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Mugela emoyeni ngomgqibelo mhlaka 21 kuLwezi 2020 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje
abantu kabalaleli abavumi ukuthi kulomkhuhlane okuthiwa yicoronavirus yikho bahamba nje besenza intando yabo begqoka amamask ngentanyeni.
Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane ababanjwe iCOVID-19 kuleli izolo okukhweze inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo laya ku-9,120.
Ufana lokuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende.
Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo, abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usungula uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhaza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi phose amahlanu 48 ngabakubulawayo. Abangamachumi amabili lanye ngabe Matabeleland North. Isigaba seMashonaland East leseMashonaland West zona zilomuntu oyedwa ngendawo kuthi iMaswingo yona ilabantu abathathu. Ugatsha lwezempila kahle luthi kulabangamachumi amathathu lanye njalo abafunyanwe sebepholile. Inani lasebehlaselwe ngomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo kuleli selifike ku-9,120 kuthi asebephephile bona sebengu-8,229. Asebebhubhile bangamakhulu edlula amabili 265 kuthi abalokhu begula bangamakhulu edlula ayisithupha 626. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo kulezinsuku ngenani lababulawa yilo mkhuhlane kanye labafunyanwa belawo. Kusukela mhlaka 1 kulinyanga sokubhubhe abalichumi lasithupha kuleli dolobho njalo kwafunyanwa abangamakhulu phose amathathu 281 belawo lomkhuhlane. IMatabeleland North leMatabeleland South lazo ziyalandela. Umgcini sihlalo wezempila kahle kukhansile yakobulawayo ukhansila Sinikiwe Mutanda utshelele umsakazo izolo ukuthi okwenza umkhuhlane we-coronavirus uhlasele ngamandla kuleli dolobho ikuthi abantu abanengi abagqoki amamaski kanti njalo abanye bajonela emabhawa lasemashabhini lapho abaminyana khona. Lanxa uhulumende esithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi okusungula imisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukuthukulula amagagasi lokugxilisa umbuso okhululekileyo eZimbabwe abanye bathi kababoni amankampani la evika indaba ezicothoza uhulumende ngoba wonke alobudlelwano lebandla lesano PF. Amankampani la abalisa iRusunongoko Media iyona ebikwa ingebutho iAcacia Media elunga lezanu PF uSharon Mugabe. iChannel Zimbabwe eka Happyson Muchechetere yena owake wasebenzela umsakazo weZBC. iFeto Communication ebikwa layo ilobudlelwano lebutho lanxa nje abanikazi bayo bekulandula lokhu kanye leJester Media ephephandaba leDaily News. Ilanxa iphephandaba leli lisithi lizimele kulesicukuthwana seZANU PF esibikwa silesabelo kulo. Amankampani ancitshwe amalayisensi agoqela ekamnumzana Trevor Ncube e-Alpha Media Holdings yona edinda amaphepha azimeleyo abalisa ele-Newsday, ele-Standard kanye le-Independent. Inkampani yelunga lezanu PF umnumzana Supermandi Wanzira i-ABC Communications layo incitshiwe. Sixoxele ngcwethi kwezokusakaza umnumzana Zenzele Ndebele.
Isikhathi esiningi eZimbabwe ungabona uhulumende esithi senze ulutho, kumele udingisise ukuthi kambe ulutho lolwalwenzileyo unceda uZulu kumbe uyazivikela yena. So singakhangela into yamalayisensi leyi, ye banikiwe abantu amalayisensi amankampani ayi-6 kodwa ungadingisisa uzathola ukuthi amankampani lawa alakho lokwenza lohulumende. Ngabantu abangabangane bakahulumende, ngabantu abasebenzela uhulumende, ngabantu abake basebenzela uhulumende. Sesike sezwa-ke lapho kuthiwa amanye amamsakazo leyi yabanikazi bakhona sibili aboqobo ngamasotsha, bakhona abantu ababesebenzela iZBC asebetholile amalayisensi lawa. So kuyadanisa ukuthi khona ngesikhathi uhulumende sithi uyanika abantu amalayisensi, ufana lokuthi uyazinika yena amalayisensi ngoba abantu laba abanikileyo abasoze bebe ngabantu abakhanya bengani bayamphikisa uhulumende. But okunye futhi ungakhangela ukuthi kulabantu abanjabo Trevor oSupermandi Wanzira akade bekhangelelwe ukuthi bangathola amalayisensi la kodwa abatholanga, okutshengisela ukuthi babonakala njengabantu abangamsupportiyo uhulumende ngokupheleleyo.
Uhulumende uthi inyathelo leli liveza sobala ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo esingathi idemokhrasi kanye lokuthukulula amagagasi. Uthini ngalokho?
IZimbabwe sineminyaka phose ama-40 years yathola uzibuse ilokho ile license eyi-1 ilo msakazi oyi-1 owe-television iZBC. So ukuthi kona ngo-2020 sikhanya sesiloku sikhuluma ngamalayisensi into eyangisayo. So layo uhulumende kubonile ukuthi uSadak even umhlaba wonke iZimbabwe ngamanye amazwe akade sisalele engela misakazo. Kodwa-ke okudanisayo ukuthi kasanikanga imisakazo leyi ebantwini abazimeleyo, kunike imisakazo ebantwini abalokwenza lohulumende, abalama-links lohulumende, okufana lokuthi unike iZBC amalayisensi ayi-6.
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokusakaza. Sixoxe njalo lelunga leZANU PF umnumzana Belief Gawule yena othi abantu bahlezi bekhonona njalo nje lanxa uhulumende engaze enze okuhle.
Ungamangali lokho okukhulunywa ngabantu bethi hayi bayakhala bethi amankampani adlelana leZANU PF lani lani. Ngitsho le-America khona ngale abanye bathi i-CNN iyabe idlelana lema-Democrats. Langaphi ungahamba kwapho amazwe uzazwa amaphephandaba ukuthi amaphephandaba akulama-independent papers. Akulama-independent papers kathi esinkomo ngokukhuluma kwabantu. Ngoba even lamaphepha uyabona ama-independent papers la ayabe ekhuluma vele esekelana lama-opposition parties. Ubona ukuthi baqhuba i-agenda ye-opposition. Ukukhanye nje akusoze kuswelakale kukhuluma kunjalo nkomo. But sike siswele ukuthi umjongo ngakonoko hayi umsebenza okhamba inkomo okuyizinto akazenzakale khangela okwenzakalayo lese-America nkomo ububona ukuthi ukukhala kwabantu vela kuze kuphele abantu babekhala abanye befuna ukuthi ngalokho bona abantu abanjalo bengcebe abangaphumelelanga amakhampani abo angatholanga amalayisensi yibo abakhalayo abakhuluma kubi kodwa-ke into enhle ukuthi ama-companies la ama-companies ezimbabwe ama-zimbabweans amele aqhuba umsebenzi nalowo siyababongela ngakhonoko akuhambe kuhambe kodwa abantu bonke basuzesuthiseke njengakhonoko
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF. Umnumzana Donald Trump Jr. oyindodana kamongameli weMelika usehlaselwe ngomkhuhlane weCOVID-19 laye njengoyise. Kodwa uTrump Jr. uthi usesimeni esihle. Amazwi yakhe agcizelelwe nguyise umongameli Trump namuhla yena owake wahlaselwa laye ngumkhuhlane lo kumaviki ambalwa edluleyo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa fowembula.
Kwenze emaphandleni lamhlanje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati usekhuthaze izakhamizi ukuthi ziqakathekise ukudibhisa inkomo ukuze zilondolozeke. UMohati wethule amazwi la izolo ekusungulweni kohlelo lokulwisana lemikhaza olwe-National Tigris esigabeni seBengo eGwanda South. Kubika u-Albert Ncube.
UMohati uthe eminye imikhuhlane enkomo efana le-January disease yabuya elizweni ngesikhathi abamhlophe bethenga inkomo kwamanye amazwe beziletha kuleli, kungakho urhulumente sebona kufanele ukuthi alwisane lokufa kwazo elizweni lonke jikelele.
It is unfortunate that our former colonizers imported cattle from Kenya and Tanzania in the year 1901.
Kulusizi ukuthi abamhlophe bezama ukwengeza inani lenkomo kuleli, bangenisa inkomo ze-Kenya le-Tanzania ngomnyaka ka-1901 bengazi ukuthi sebetheze olulenkume ngoba zabuya lo mkhuhlane we-January disease.
Uthi urhulumente uzakhipha imali engange-500 million ezathenga imithi okubulala imikhaza efana le-Tigris ukuze uzulu engalahlekelwa yinotho yakhe.
Alisoze likhiphe loba isenti nje lolu luhlelo lukamongameli lokusiza abalimi.
Izakhamizi eGwanda South ziveze ukujabula ngalolu hlelo zisithi kuzalondoloza inkomo zabo. Kuthi umnumzana Makhosini Ndlovu izakhamuzi sefumukwe.
Inkomo zethu seziyakwalo ncedo ngoba thina the sesihlulwa zinkomo sesifa ngemkhuhlane.
Unkosikazi Viola Ndlovu izakhamuzi eBengo uthi uthemba ukuthi lolu hlelo alisoze lwaba yize njengezinye iy'nhlelo zikahulumente.
Siyakubongela kangathi ngakuyabuya kuphumelele kube yinto ephumelelayo. Hayi, inkomo ziqakathekile sibili ngoba yikho esiphila ngakho thina.
Ngaphandle kwedubo lwemkhaza, umlisa umnumzana Nagalo Makhurane owayemadulungundu uthi izakhamizi emangweni wenduna umathe zibhekane lodubo lwamadlelo kanye lamanzi.
Emar-ariyeni khonapha komathe uchief yokuya khona lethamawula kula lawona amanzi ukuthi iyonatha. Lokhu kwaba le-disaster yamadami naleyana kukathembi.
Olunye udubo oluhlangana lezakhamizi kulumango yokutshontshwa kwezifuyo ngamasela, kutsho umnumzana Mahlambezi Ncube.
Abathathi nje beza kuthi sithi siyakhuluma ngempahla zethu babe lathi esitikinini ngokuthi bona sebethe ngamaloya.
Umnumzana Kilon Lovo isakhamuzi seBengo uthi bathembele kulezi nkomo ukuziphilisa le muli zabo.
I'm 67 years so ansasesumuntu engathemba ukuthi ngaqashe lawo nje kuzongiqasha. Sengiyimfile ngiphile enkomeni so yimbhinga yami.
Induna zezansi emandebeleni zinikezwe inkunzi ukuze ziyethuthukisa ukwanda kwenkomo ezigabeni zabo. Inethelo elamukelwe induna uMarubi weSilonga.
Ngiyabonga lo msebenzi othi awayenzakala lapha owanamhlanje ukuthi isize ngenkomeni kanye le nkunzi ezithe sazithola phakathi nakwale indawo.
Umphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Engshas Masuka uthi ugatsha lwakhe luzathuthukisa ezomnotho kuleli ngokuba nokuthi uzule emaphandleni ulima izilimo ezihambelana lomumo omkhathi kuleyo ndawo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseBhengwe Manama Albert Ngube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela kwesiphathelane labesifazana lilami uSthandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lomnkosazana Sthemba Kuyenyoni, isiphathamandla sebandla lemthwakazi Republic Party. Sicubungula inhlelo ezijiyeneyo zaleli bandla ngemva kokuthi bayiqondisa indlela igama elithi Magwegwe elalilotshwe ngayo esitishini samapholisa kuleyo ndawo.
Siyabona ukuthi langempela sitshintshiwe kwabhalwa kuhle leli bala kuningi eselakufezayo.
Uyaphumelela and usazophumelela. Kathesi kuze kube bhakani enyama endlovu, ngivile khona mzelo khane ebhakani enyama endlovu nokubhala enyama yithovu. Abasivumeli singene emahofisini ethu, sizisebenzele emahofisini ethu.
Nxa ukhuluma ngokungena lapha emahofisini ungathi ludubo olumemethekileyo yini?
Leli kundebele ngabafazi ngoba bengashiwo amaNdebele. Mina nginje ngikhuluma isiNdebele kodwa ngiyeke ngihambe ngiyengena ehofisini esebhinga. Akusebenzi umuntu ofisini yeplant, usebenze umuntu olikhalanga. Ehofisini yebhayibhi usebenze umuntu olivenda noma ungumsuthu njalo njalo.
Abesifazana bemaNdebeleni bengabe bephethwe okwehlukileyo yini kulabesifazana bakwezinye izigaba zelizwe? Amathuba afanana yini kusukusela kumantombazana amancinyane?
Amathuba vele awafanani. Kathesi sibonilela kwakuthi abasponsiwe nokuthi abasponswa yini ukuthi beyefundela imisebenzi ethile. Thina simangele ngoba sibone umuntu olezindlela efishona kuthiwa umela imathi South. Sabona umuntu olezindlela efishona kuthiwa umela imathi North. Kodwa akukhona amantombazana esiNdebeleni okumele ukuthi ngabe yibo abangenileyo kulezo sikhulu. Umkhulumendelo osiphetheyo ngendlela obandlulula ngakhona thina sithe sithenjini laye singabe ndlenkulu evele iphatha ngesandla sokunqele saba abangwane esishoneni ngabe ndlula encane abawumele kuyenjiza nkefu ezasetshenzwa ngumfazi omdala.
Abanye bathi ibandla lakho lilenkethabechabi, ungathini ngabo? Liyathola yini uxhaso ebantwini abavela ezigabeni zeMathebeleland kumbe babuya kuphela nxa sokulenkingi?
Xhaso siyalithola ebantwini bakithi kodwa abantu bakithi ngendlela ukuthi vele lokho bafaka uvalo negugrawundi abantu bakithi abasakwanisi ukuthi bephumele egcinjeni besisapho nokuthi abanye abakithi esiNdebeleni abadlayo kuzani PF abaphethe ikheva yiko abahamba bethi ya ningavele nilalele izinto lezi kuyavuka futhi khonkhana. Thina inyoka eyiye enkulu esesilayo ngabantu bakithi abadlayo kuzani PF abayiko abapha izizindi amashona ukana esizingele sihlale emakhaya.
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Sthemba Kuyenyoni, isiphathamandla senhlanganiso yemthwakazi Republic Party. Obekhuluma imbono yebandla lakhe hatshi e-Studio 7. Sixoxe laye esetsholotsho. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSthandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lodokotela Solwayo Ngwenya, ingcwethi kwezempila kahle. Sixoxa ngodaba lwegciwane eselikhathazile ele coronavirus.
Uwokuqala ngiyakwamukela kuhlelo dokotela.
Yebo baba, ninjani namahlabezulu?
Ungasitshela ukuthi uyavumelana lembono yamapholisa na ethi yona kukhanya abaningi abasalandeli imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, bengagqoki ama-mask, besondelelana lokunye okunjalo. Sokubhakile yini lokho?
Mina ngiyavumelana la amapholisa sibili, abantu kabalaleli njalo bakhanya abavumi ukuthi kulo mkhuhlane okuthiwa yi-coronavirus. Yikho bahamba nje besenza intando yabo, begqoka amamaski le ngentanyeni, abavala amakhala. Uyathola bekhuluma bebabili kumbe bathengiselana izinto, bevula amakhala bekhuluma khonabo bephefumulelana eduze. Yikho amapholisa akhuluma iqiniso sibili. Lokhu kuyingozi embi.
Sike sabona ukukhuthaza uZulu enkundleni yokuxhumana eTwitter ukuthi alimuke ukubana igciwane leli ele-coronavirus lokhu lisamemetheka likhona elizweni. Ungasitshela ukuthi kulo mehluko yini kathe singawuqathanisa lamaviki amalutshwana adluleyo?
Kathe sikulo mehluko omkhulu kakhulu, ngoba kuqala ngoMarch abantu babethi bengayithola i-virus le, njalo inani labo lalisiba ngaphansi bengaguli. Kodwa kwakathesi inani liqansa suku zonke, njalo kukhanya abantu bayagula bekhwehlela sibili kwamagama abaningi betshona.
Siyabona ukubana inani labantu abathola igcikwane le-coronavirus esigabeni seMathebeleland kakhulu lakoBulawayo likhanya lisiya liqansa kulezinye izindawo zelizwe. Kungakubangelwa yini lokho?
Inani labantu liyaqansa lapha koBulawayo, njengoba uyabona ukuthi eSouth Africa umkhuhlane lo ubambile kakhulu, uvimbile. Yikho abantu bakithi bayabuya lapha bevele eSouth Africa. Ngiyabona njalo kwavunyelwa ukuthi abantu babise izidumbu ngapha zibuye bezolahlela ngapha. Ngibona kungabe kuyikho lokho okwenza ukuthi inani labantu liqansa kakhulu lapha kithi eMathebeleland. Hayi, kodwa ngibona kuzaqansa kuhambe indawo zonke eZimbabwe kusuka lapha, isithi sodwa esizabanjwa umkhuhlane.
Kambe kungaba kuliqiniso na ukuthi sokulomunye umkhakha we-coronavirus abakubiza ngokuthi yi-strain ngesilungu esikhona emhlabeni jikelele, okuthiwa khona i-corona yakhona ingaba ingani ilolaka kulayona le kade khona?
Ukukhanya kunjalo, i-coronavirus le ukukhanya sitshintshile, ayisabuyi ngendlela leyana esiyaziyo. Ngibona umzimba wayo sutshintshile. Kukhanya ngokuthi lokhu kubonakala abantu ngokugula abakwenzayo ukuthi hhayi iyahlasela sibili. Kuliqiniso njalo kwamanye amazwe khona lipetshe hhayi kuyafiwa sibili, i-coronavirus le iyabamba. Kukhanya abantu kumele bananzelele, ngoba nxa ibamba kanje abantu bayabeshona amalanga amabigula amalanga amabili amathathu shona.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Alivalisa balaleli, ngicela ukuthi lilalele into ezikhulunywayo, ngoba ingozi isisanda kakhulu, abaningi bazashona nxa bengalaleli.
Lo ke bekungudokotela Solwayo Ngwenya, ingcwethi kwezempilakahle, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyabonga Chris. Sizigqibeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa olweqembu leyamathonga amahle lona eselethu leyidlalade elitsha elilesihloko esithi ukwenda kwendoda. Sofundisa ngoba lo mthimbo nabashadileyo bathola umkhokheli waleli qembu umcebisi Mlilo.
Ngokuzalwa ngisekezi emaphaneni esigabeni sabo Bhewula ekhona engizalwa khona. Sengilamadlaladi awu-4 ngisebenzisana nabafowethu abafana no-Emmanuel Uma Mlilo kanye no-Bright Mlilo. Isigilo oqala silikhuphe 2016 kuyikuthi thina kwi-industry singene 2014.
Idlalate leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi ulikholwa elinjani, idlozi lami kanye lethi silahlekelwe. Bangathanda ukuthenga idlalade Mlilo bangalithola njani?
Ngiyakwazi ukungithinta kule nombolo ethi 083-891-0413.
Lezo nombolo balaleli ngeza kwele South Africa. Yiwaphi amazwi ongathanda ukuwashiyela abalandeli?
Besicela ukuthi lisixhase kakhulu ngokuthenga ama-original CDs. Singayi ngale kulaba abathengisa ngama-10 rand. Ngoba mina labana abathengisa ngama-10 rand kwilami isayidi ngabazizamelayo nalo esayidini labo. Kodwa mina ma ngithola wena mthandi womculo usuthenge yona iPhone Kong, ngisola wena kakhulu. Jabulani bantu bakithi, nanku kokudla izinamnede.
Amathonga amahle ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abangamachumi ayisikhombisa lane 74 ababanjwe i-COVID-19 kuleli izolo, okukhweze inani lasebehlaselwe ngumkhuhlane lo laya ku-9120. lanxa uhulumende sithi ukunikeza kwakhe amankampani ayisithupha amalayisensi emisakazo yamathelevishini kuveza ukuthi uzimisele ukugxilisa umbuso okhululekileyo. Abanye bathi akunjalo ngoba abaphiwe amalayisensi lawa ngabalobudlelwano leZANU-PF. Uhulumende usesungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi ezifuye inkomo eGwanda ngemithi yokubulala imikhasa. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo.